Endaweni zethu lamhlanje, amapolisa avimba ukugcotshwa kukamnumzana Raphael Stanley Khumalo, uthi nguye okumele athathe ubukhosi bukakhokho wakhe uLobhengula kaMzilikazi kaMachobana. UZulu ukhala ngokuswelakala kwemali ngesikhathi kuvulwa isikolo. UMongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuthi uzavula okusemthethweni idale lephalamende lamhla ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Sokusilela amafutha ezimota kwezinye indawo eZimbabwe. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-Connection sixoxa ngokuvulwa kwezikolo abazali babantwana abafundayo bekhala ngokuswelakala kwemali. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.